Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 kuLwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Joseph Biden wakale Melika uthi uzanika ngemfanelo intambo zombuso owayengumongameli omnumzana Donald Trump ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademocrats bathakazelela ukunqoba kwabesifazane ababili kukhetho lwesenate oluqhutshwe ngolwesibili. Ukunqoba kukamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli lweMelika sekuphehle umbuzo wokuthi kambe uzabuphatha njani ubudlelwano beMelika lamazwe omhlaba achiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Kamala Harris usevumile ukuthi unqotshiwe kukhetho lolu ukuhlaziya lolu daba lokunqotshwa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho lokudinga umongameli. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosazana Otilius Banda ongumsekeli kamgcini isihlalo ogatsha lwabesifazane edalela ePhalamende yeZimbabwe.
The Voice of America.
Okokuqala bakithi siyamhalalisela umnumzana Donald Trump ngokunqoba kwakhe kukhetho lwe-presidential election kwelemelika. Sihalalisele njalo lebandla lama-Republicans ngokunqoba kukhetho lwe-Senate. Asazi-ke ukuthi baza kwenza njani ku-House of Representatives. Siyamtshayela ihlombe unkosikazi Harris ngokukhalipha lolwazi lobuntu abutshengiseleyo kwezombangazwe. Encintisana lo-Trump, unkosikazi Harris amavoti akhe abemanengi kakhulu, lokhu kuveza ukuthi ama-Americans amaningi amvotele engumuntu ongumama. Unkosikazi Harris ubengamanga nje njengowesifazana kuphela, kodwa ubemi njengeqhawe lezombangazo. Lathi silesiloyiso sokuthi o-Obama beZimbabwe labo bathole amandla okuzimela mancamu kungela ndaba yokuthi ungwesifazana loba ungwesilisa.
Siyabona njalo ukuthi kulabesifazana ababili abangene edalele Senate okungwakuqala ukuthi kungene abamnyama abesifazana. Singabona okunenguguquka yini emhlabeni abesifazana labo bethola izikhundla endaweni ezimqoko.
Kuyasikhuthaza kakhulu ukuthi omama abansundu baphumelele ekungeneni kudalela lesenate kwelemelika. Lokhu kukhombisa ukuthi umkhosi wokulinganiswa kwamathuba abantu uyaphumelela, njalo lemgoqo eyayifakelwe omama abansundu iya isuswa. Kutshengisa ukuphumelela kwethu kakhulu ebantwini abansundu, ikakhulu sikhangele khona ngale kwelemelika.
Lo nkosazana Otilius Banda umgcini ongumsekeli kamgcini isihlalo wogatsha lwabesifazane edalela ePhalamende njalo emela isigaba sakobulawayo kuleli dale ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo onqotshwe kukhetho lukamongameli unkosazana unkosikazi Kamala Harris uthi uyavuma ukuba unqotshwe ngumnumzana Donald Trump wethulwe amazi la izolo.
We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth, and service.
Lo ngumsekeli kaMongameli uNkosikazi Kamala Harris obekhuluma lamalunga ebandla lamaDemocrats eMelika. Ukunqoba kukaMnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli weMelika sekuphehle umbuzo wokuthi kambe uzabuphatha njani ubudlelwano beMelika lamazwe omhlaba achiyeneyo. UTrump unqobe uNkosikazi Kamala Harris ngamavoti amaningi ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili. Eze engene embusweni ngo-2017, uTrump wesula inhlelo zeMelika ezichiyeneyo zokubambisana lamanye amazwe esithi okwakuqakathekile kuye yikuthuthukisa ilizwe lakhe labantu balo. Kodwa ekunqotshweni kwakhe ngumongameli Joe Biden ngo-2020, uhulumende kaBiden welula isandla njalo emazweni omhlaba okugoqela awezokazi le-Afrika esithi ufuna ukugxilisa ubudlelwano. Uthe ekhankasela ukhetho olusanda kwedlula uTrump, uthembise ukuqeda impi ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine kanye le-Israel le-Hamas. Umbuzo omkhulu ngothi uza kwenelisa yini lokhu. Kanti njalo uzaqhubeka ngemizamo kaBiden yokuqinisa ubudlelwano baye lamazwe e-Afrika nam. Ubudlelwano leMelika leZimbabwe bona buzaguquka nam. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
UTrump umuntu esingathi akavamanga ukufihla ukuthi yena ufuna ukwenzani. Bona nje umuntu osegcekeni nje ovezileyo zonke inhloso zakhe. Ngakhe ke mbona i-foreign policy yakhe ayisoze yehluke kakhulu kulokhu besivele sikwazi akade kwenza uhlandla lakhe lakuqala lombuso. Mbona ungani uzoqhubeka enjalo kungenzeka ukuthi ube lezinto ezithile ezijintsha lapha lala. Mbona sengathi lokhu kuyabe kusenziwa nje ukuthi kulezinto ezisemehlweni abantu kathesi ezingamenza ukuthi laye kube lokunye akujinjaka ngathi nje izinto lezi ezikhona eHamas leRussia ingenza ukuthi kube lomehluko omncane, kodwa hawo umehluko wangkhona awusoze ube mkhulu. I-foreign policy yakhe izohlala nje iyena le disengagement.
Uhulumende kaMongameli Joe Biden ube zama ngazo zonke indlela ukuqinisa ubudlelwano beMelika lamazwe yase-Afrika. Singabona uTrump eqhubeka ngalezinhlelo ngalimizamo yini kumbe sokuyikuphela kwayo?
Angiboni uTrump eqhubekela phambili ngezinhlelo zikaBiden. Yebo, asoze aqume nje ubudlelwano bonke, hayi uzoqhubeka nje ubimelika. Akula mongameli weMelika ozikhiphayo emhlabeni azikhiphe konke konke, kuzaqhubeka okunye kusiya phambili. Kodwa i-Afrika angiboni siba yilizwekazi uTrump achiseka ngalo kangako. Masikhangela sibuyele emuva, awuzange nje kube lezi hlelo esasingathi awuzimisile leziyane eze ukuthi ufuna ukuqinisa ubudlelwano sibili njengalokho kusenziwa ngaboBiden. Mbona nje kuzoqhubeka kuyilokhu esingathi ordinary normal relations between iMelika nase-Afrika. Kodwa awusoze akujiyise lokho Trump. Asizo nhloso zakhe lezo, akuzange kwake kwavela kahle even namhla ekhankasa ukuthi lezi hlelo ezingathi zizaba lokuqina okukhulu. Ngakho-ke leZimbabwe yona ngokwayo angiboni ukuthi uTrump ilizwe azihlupha ngalo kangako. Yebo, kuzoba khona ukuthi i-America yima-America ibheke isisile nje izihlelo zamazwe wonke omhlaba elobudlelwano lazo. Kodwa ma sesibhekisisa akuveli kahle ukuthi iZimbabwe ngaba yilizwe ahlupheke ngala chiseke ngala ngathi lezinqumo angaziveze bantwini athi ufuna ukwenza lokho lalokho leZimbabwe.
Sakhankasa uTrump wathembisa ukuthi uzaqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine engakhethwa kanye lempi ephakathi kweIsrael leHamas. Sizabona lokho kusenzeka njengokutsho kwakhe yini?
Yena uvela nje obala kulanto ayifihlileyo uTrump ukuthilo sibili ukuthi uzaqeda izimpi lezo zimbili. Ngibona ngani izinto azazama ukuzenza, izinto nje engathi ziyachisa kungcebethu yakhe yenhlelo. Izinto ezimbili azama ngazo, azaphatheka ngazo sibili, ngoba kuhambelana lezi nqumo zakhe ze-foreign policy ukuthi ufuna ukuthi kungabilo udlwangudlwangu phakathi kweMelika laboPutin eRussia ngale. Kodwa kuzoba lokunzima obukhulu, ingani? Ngoba impi lezi zisephakathi kokuchisa, imbizi echisa kakhulu. Uhlelo lwempi zangkhona ziqale yena engekho, ngakho ke angeke nje aphonge ufika nje acitshe umlilo nje. Akufanani nje lokho ngumlilo okuncane ukuthi uyathatha ibhakede nje ucitshe kalula. Kuzaba lokusebenza okukhulu lemizamo emikhulu ezanyikinyisa uhulumende waseMelika, njalo unyikinyisa lobudlelwano bohulumende weMelika lamazwe asentshonalanga afana laboBrithani abale special relationship yabo leya.
Mnumzana Mthulisi Matutu ucubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ibandla leRepublican Party selinqobile kuSenate yeMelika, selithole izihlalo eziningi okuza kupha osanda kukhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump amandla okufaka imithetho emitsha engakadingi usekelo lwebandla leDemocratic Party. Intethelo izindaba yeVOA uCatherine Gibson usipha lolu daba elilethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7. Ibandla leRepublican Party selinqobile lathatha izihlalo zeSenate eziningi kungokokuqala kwiminyaka emine.
This is certainly a happy day for the GOP.
Lolu lusuku olukhulu kubandla leRepublican Party.
Ibandla leli linqobe esigabeni esiqathekileyo ebesikhangelelwe esePennsylvania.
It looks like we're headed in a very good direction.
Kukhanya sengathi sisendleleni eyiyo.
ETexas owebandla leDemocratic Party uColin Allred wehlulekile ukunqoba owebandla leRepublican Party uTed Cruz.
I will fight for you, for your jobs, for your safety, and for your constitutional rights.
Ngizalwela lina, imisebenzi yenu, ukuvikelwa kwenu, kanye lamalungelo enu.
Bekukhethwa njalo abazathatha izihlalo zonke ezingamakhulu amane lamachumi amathathu lanhlanu, 435 as a House of Representatives. Ibandla leRepublican Party likhangelelwe ukuqhubeka likhokhela kuleli dale. Kukhetho lweSenate ibandla leDemocratic Party lithethe iCalifornia.
I am committed to taking on the big fights to protect our freedoms and to protect our democracy.
Ngizinikele ukulwa ngivikela inkululeko yethu kanye lozibuse.
Izigaba ezimbalwa ebezingaziwa ukuthi zizavotela liphi ibandla yizo eziveza ukuthi ibandla elizakhokhela eSenate yiliphi. Lezi yizigaba ezifana leOhio kanye leMontana, lapho owebandla leRepublican Party uTim Shelley anqobe ophethe isigaba lesi oweDemocratic Party uSenator John Tester. Ukukhokela kwebandla le-Republican Party e-Senate kupha uTrump amandla okuthi akhethe abazakhokela inkantolo yaphezulu e-Supreme Court, njalo kwenza kube lula ukufaka imithetho yakhe.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support, but also sub-cabinet secretaries. There's thousands of appointments to be made within the executive branch and especially within the courts.
Ngenxa yalokhu, uDonald Trump uza kwenelisa ukufaka abaphathintambo kanye labasekeli babo engazange adinge usekelo lwabameli bebandla le-Democratic Party. Kulabakhokheli abaningi aza kwenelisa ukubakhetha ikakhulu enkantolo.
Ibandla le-Republican Party lagcina ukukhokhela amadale onke awe-Congress kuminyaka emibili eyokuqala ngobukhokheli buka-Trump ngo-2017. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uCatherine Gibson, lalwethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.
The Voice of America.
Ukuhlaziya okulakho kwenziwa ngumnumzana Donald Trump, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Greta Sibanda othakazelela uTrump lomnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe njalo oncoma imisebenzi yebandla lamademocrats. USibanda usungula lengxoxo.
Mina ngiyimbele umnqoba kaTrump sibili into ebaluleke kakhulu njengobana vele sithi ukuthi khona no. Sifuna umuntu oqondileyo, sifuna umuntu ozamela iqiniso. Ngibona kube into enhle kakhulu ukuthi uTrump awine. Sikhangele ukuthi silohlupho lukhona lapha, uyazi izimpilezi abantu bayafa nxa engalandela khonokho akukhulumileyo, ngoba kathi sesikhangele ukuthi lokhu asiphoromise khona yikho yini azakwenza uTrump, ikakhulukazi kumiseni izimpilezi esikhona kuMiddle East, izimpe ezikhona kubo Russia, Ukraine ngale, ikho esikukhangeleleyo.
Ye, baba Imlalazi, ungathini ngokunqoba kwakhe?
Uhlelo lokuthiwa idemokhrasi luvele luhlala luyinkinga ekuthini kwesinye isikhathi impumela yokhetho ayihambi ngendlela abantu befisa ngayo. Njalo sibone ukuqakatheka kokuthi abantu babe lama-freedoms. Freedoms ubana bakhethe ngendlela abayifunayo. Yikubona lanxa abanye bethu besibona uTrump engani ngumuntu oluhlaza, ngumuntu ongelayo i-diplomacy, ngumuntu ovula nje umlomo noma sekutheni, engakhathalekile ukuthi ukhulumane. Kodwa abantu in their majority, both ku-popular vote la kuma-electoral college, bamvotele. So, well, yona i-democracy yakhona leyo.
Baba Sibanda, nxa sikhuluma ngakhona kokuthi i-democracy yakhona, kodwa ke kuyiwa phambili sikhangela ama-policies ikababa uTrump ukuthi akusuze kuhluphe yini nxa sidangela into zabantu bokuza kuzobuya lo mnotho welizwe kungakhuphuka yini.
Nxa sidingakhangela Mthembo, ikakhulukazi nxa ngikhangela ama-policies la okhuluma ngawo, ngoba into enkulu kakhulu yokuthi nxa uvotelwa lapho yabo uvotelwa khona, kakhulu kakhulu kumele uqalise ubone ukuthi ekhaya lapha usebenza ukusebenzela laba bantu yini abasekhaya bayibona bawukhethileyo. Yebo, Yesu uzokhangela kwabanye abantu bemzini, kodwa ke eqinisweni elikhona ngelokuthi uTrump yena ngokwakhe uwinile ngoba ubekhuluma izinto ekade zijabulisa abantu laba abavotayo. Ngiyazi ukuthi kulaba abantu abavele emzini ababuya futhi ngokungaqondile futhi, ye, awungeke kubaphathe kahle. Kodwa ke mina ngokwami njengomuntu ozwisisayo ngendaba yokuvota, ngikhangelela ukuthi into yakuqala nje ukuthi nxa uza kuba ngumuntu ozaphatha abantu, kumele ukhangele abantu bekhaya khonapho kuqala, ubone ukuthi badlile yini, ungakakhulumi kakhulu ngalabo abantu bemzini. So mina uTrump ngumzwisisa ngaleyo ndlela.
Mlalazi, khonapho ke nxa sikhangela inhlelo zakhe umnumzana uTrump lapha, kuyiwa phambili akusuze kuhluphe.
Sikhangelela ukubana kungaba lotshintsho, yebo, in terms of i-policy yase-America, especially sikhangela ukuthi sokungene ama-Republicans bekuphethe ama-Democrats. However, nxa sikhangele i-American foreign policy okuyiyo esi-affectayo thina njengama-Africans, angiboni ukuzaba lotshintsho kangako. Sizakhumbula ukuthi u-Trump ubevele ama-African countries ewa undermine in his policy. Sikhangele le ndaba ezike zabanjwa ngusibanda lapho concerning impi ese-Middle East, Russia le-Ukraine. Yebo, kungaba lo tshintsho ezazifaka yena engani ngumuntu ofuna ukuba yihero ukuthi athi usestopha i-war. Asikhumbule ukuthi amazwe a-operate under i-policy ethile or under imithetho ethile. U-Trump kasoze a-operate eyisayilo yedwa, uzabe guided by umthetho. Yebo, ule majority ku-Senate ukuthi uzenelise ukwenza ezinye izinto, kodwa-ke kuvele kule ama-relations ade khona singazi ukubani uzenelisa yini ukubamba isithembiso sakhe sokustopha impi yase-Ukraine. Uma engenelisa, sisazibuza abanye ukuthi uzabe ekhulume kanjani labantu abanjengaboPutin, because kaba zake babe ngabangani be-America. Kuzabe sekukonfirma-ke i-suspicion eyayivele ikhona ukubani even lokhetho lokuqala i-Russia yayi-interfile izama ukuthi u-Trump awini. So well, sisazobona ukubana kuzahamba njani.
Ye, khonapho sibanda nxa sikhuluma ngakhonokho-ke ukuthi ukudlelana lamanye amazwe kukhanya khona ngale Ukraine kulabanye kanti bathi kuzahlupha kakhulu, kubesekubuya i-Russia enxa yesikhuluma nje kulabanye bathi ayitoyitoyi khonale bezikholisela nje besithi hawu yikho kade bekudinga. So khonokho-ke okwe-foreign policy ungathini ngakho?
Kakhulu baba, njengoba ningitshile nje ukuthi khona uTrump uthembisile kakhulu, ngoba kimi ibe yipoint enkulu kakhulu okuyikuthi ngabe kade ngilelungelo lokumvotela, bengizamvotela kakhulukazi nxa ekhuluma ngathi njalo. Futhi nje yena ngokwakhe i-foreign policy yakhe inhle kakhulu ekutheni umuntu okhangelayo atshele abantu as it is ukuthi hhayi madoda, lokhu elikwenzayo kuvele kuwrong. Ikakhulukazi nxa ngibhekile ngendaba ze-Ukraine le-Russia, ungakhangela ukuthi uTrump indlela ayitshoyo utshilwe kuhle ukuthi hhayi madoda, ukuhloniphana yinkalakatha, singahloniphana kuyayenza ukuthi khona sibe le-self world. So ngaleyo ndlela mina ngumthatha njengomuntu ozayenelisa ukufeza izinto zakhe azitshele abantu, ngoba umhlaba lo baba udinga ukuthi abantu bahloniphane. Nxa abantu sebehloniphene, kungela muntu ongena azo-challenge omunye umuntu emzini wakhe kongale ndlela, ezokhuluma laye ngenhlonipho. Ngibona ngani umnumzana lo angazwisisa ngcono ngaleyo ndlela.
Lapha lizwe umnumzana Greta Sibanda othakazelela umnumzana Donald Trump, lo mnumzana Fortunate Mlalazi olandela ezombusazwe njalo oncuma imisebenzi yebandla lama-Democrats, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ku-Studio 7 salibonani umdluli lapha eGwanda. Hhayi, sibongise indoda yamadoda uTrump. Hhayi, utshayile lo manje singamthembi. Heyi, uTrump kathembisi laye. Indoda liyane efana ukucabanga kwayo kufana laboPutin. Sengathatha leyo advantage yokuthi vele bulale i-Ukraine beyiqedele lingasavuki. At the same time, hhayi, sicabanga ukuthi hhayi mhlawumbe uzokwenza okungcono beqeda izimpi lezo. Into engicabanga kakhulu ngamademokrasi abulewe ikuyi-investa kakhulu ezimpini. Ngabe baqeda izimpi lezo kumbe kube kungaba nganini?
Studio 7 linjani? Hhayi, namphilile. Qhubelekani phambili bantu bakankulunkulu ngomsebenzi omuhle, umsebenzi wenu olenkazimulo. Khuluma ngelokhu ezena abantu bezanu laba abathabela uTrump ukuthi usengeni luzakhipha ama-sanctions. Ha, baphambene laba bantu bathi ye ulokhu zena uBiden ube bulala abantu ePalestine. UTrump kazange angena athathe ilokhu zena ePalestine, athathe ilokhu zena atshintshe i-capital city. IJerusalema leyana anti bayinikwe nguTrump. IJerusalema ingaphi? Ingaphi? Anti isePalestine. Anti bayinikwa nguTrump, nguye wathi kabathathe iJerusalema ibe yi-capital city ye-Israel, yayi-Tel Aviv. Before Trump, he had Tel Aviv, the capital city of Israel. Trump was in Jerusalem, the capital city. We know that we Trump. If the American is a good and I saw the good to Bong Vu, the Zamulu, who Kulumim Tetu, Woody and Zanusu, and Bandicha, and Bande Gularus Bani, Maloga Sharapas Kulu, learn the new constitution. I want to go to 2030 ET. Kumvuka uzamulo sithi 2030 ET ayisiko ngale kuyakhulunyelwana kuyahlalwa phansi kula makhulu amadali kulabo senate kulani kulani la uTrump noma esithi uza kwenza lokhu lalokhu kuloku lokunyanga kwenzi angakhona ukukwenza bayamtshela ukuthi akwenzi lokho ngabonga ugijimela izinto lezinge zaphambili la ngemuva ayikulungile sithi SF
izilima lezi ezezanu PF obig kuthiwa ngobelief gawule labo izilima zabantu lezi ukhuluma ngokuthi ye uDonald Trump unqobile ye unqoba uKamala Harris obulala abantu khona abantu ukubulawa kwabantu okwehlukene lokwalabo abababulala eZimbabwe yo hayi linabantu bezanu igijimela ukukhuluma into zangaphandle ukuthi ye uDonald Trump uzokwenza ngcono akulazi Jesu zenotho azozesula ngoba la kuqala kwakwangena kazangasulela uthole engajabulela into engekho izilima zabantu lezi ikhuluma ngokubulawa kwabantu be-Israyeli abakini abezimbabwe labe libabulalayo bona kasobantu so lizenza abakhokheli abaqotho nxa licabangela abantu bangaphandle kwamazwe e hayi lina liyanyanyisa mani
sanibona Studio 7 njani siyabonga siyezwa bakithi nabogawule baphawula mpela ababulali abakhulu bathi abanye ababulali umbulalo omkhulu bona abanye ababulali njengoba nawo bezanupf babulala abantu abafika ku 40 something thousand namhlanje ikhulumani yena hayi akunzima kodwa bakithi nje siyacela ukuthi sicela indaba zakithi nathi bakithi
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela eni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu nge-WhatsApp fakani isicelo kunombolo zanalezo ezithi +1 202 465 0318 Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzakwenza kube lula ukuthi anike intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Wethule lamazwi ngesikhathi ekhuluma lentathelizindaba ese-White House khona lapha eMelika kulandela ukunqotshwa kukankosikazi Kamala Harris kukhetho oluqhutshwe ngolwesibili kuyikho lapho akhulume njalo ngokuqakatheka kokuhlonitshwa kokhetho kuleli esithi laloba ibandla lakhe linqotshiwe ukhetho luqhutshwe kuhle njalo baza kuba belandela la konke okusemthethweni esithi uza kwenza konke okusemthethweni njengokwethembisa kakhe njengomongameli ukuthi kube lokuthi umnumzana Trump onguye onqobileyo athatheke amatomu elizwe kulokuthula okungela ukudonselana njalo ekhuthaza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi kube lokubambana kwele Melika kungumbiko okhulunywe njalo ngumnumzana Donald Trump ngesikhathi ebonga abalandeli bakhe ukuthi benelisile ukuthi bamvotele waze wanqoba kulolu khetho. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokukhethwa kwabesifazane kukhetho olusanda kuqhutshwa eMelika. Singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abakubandla lamademokrasi bathakazelela ukunqoba kwabesifazane ababili kukhetho lwe-Senate oluqhutshwe ngolwesibili. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube lisale.
nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.